So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 20 kumpalakazi 2020 ngokhiphi Stube. Endabeni zethu lamhlanje bayakhala bephila ngokuthengisa impahla abathi bakhathazwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Siphile esikhathini esibi esibuhlungu kakhulu esokuthi manje senze njani.
Abanye abantu eZimbabwe bathi kukhanya liduma lonyaka ikhefu lekhisimusi.
Abaningi ebengasebenzi lockdown le ngenxa ye-corona.
Sekusele inyanga ukuba umnumzana Joseph Biden agcotshwe ukuba ngumongameli wakwele Melika. Loba uTrump lokho esithi waqhilwa kukhetho lolu.
Sekuyikuraha kwebhiza nje, ibhiza elifayo. Ngoba ibhiza elifayo liyaraha. Kwesinye isikhathi ungazondele duze, lingakuraha ufelalo.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha, kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ubhubhe abantu ababili izolo wathi abedlula ikhulu 104 batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo besithi umkhuhlane lo ubathwalise nzima. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi phakathi kwabantu abahlolwe batholakala bele-COVID-19 abangama-34 ngabahlala eHarare kusukela ngombimbitho lonyaka sokulabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lambili eZimbabwe abahlolwe batholakala bele-COVID-19 kwathi abafika phose inkulungwane ezilitshumi baphepha kumkhuhlane lo sokubhubhe abedlula amakhulu amathathu 318. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula dlula izigidi ezifika phose amachumi ayisichiya galombili 76.3 million asebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kwabhubha abafika izigidi ezimbili 1.7 million. Umkhuhlane lo uthwalise nzima abaphila ngokuthengisa impahla etshiyeneyo. Unkosikazi Lydia Maphosa okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations uthi bathwele nzima abantu abathenga bethengisa impahla.
Abathengisa ama-fruits and vegetables kunzima lakhathesi ngoba ezindaweni lapha kade abantu besebenzela khona kuthe kuqhamuka lomkhuhlane kwathiwa kabame baza kulungisela indawo eziqondileyo ukuthi bayisebenzela khona. Lakhathesi ikhansili ayikalungisi ukuthi kumba abantu bazayahlala laphana ngaphandle kwabalutshwane ababelamashedi yabo abavele besebenzela kiwo. Kodwa lanxa bekhona emashedini benjalo akulabantu abathengayo ngenxa yokuthi abantu kabahambahambi.
Unkosikazi Mary Mayimbo inhlanganiso le eGwanda uthi kunengi okubhekane labantu abaphila ngokuthengisa impahla.
Lakathesi isimo silokhu sisibi kanti esisikhangelane ngekhefulini elelekhisimusi abantwana bayabe bekhangele ukuthi bafuna labo izigqoko ezintsha, izicathulo ezintsha, badla ukudla okuhle labo. Kodwa engekhonapho vele kuyaba kuvele kunjani, kuyaba kungela mali kulobunzima sibili angifuni ukukamba amanga.
Unkosikazi Lois Gwangwara ohlala eMarondera uyakusekela lokhu.
Ikusasa lethu alimanga kuhle kwi-informal sector ngoba kathesi even imali yokuthi abantwana sebayise esikolweni next year sizayithatha ngapha. I-capital yangikhona ukuthi ngiyehoda akusela. Kathesi sikhangelele le holiday le-Christmas abanye bayabejabula besidla besenzani, thina silamali.
Unkosikazi Charity Mandishona uthi inhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations izama ngamandla wonke ukuthi incedise ukuthuthukisa abathengisa impahla ababhekane le-COVID-19.
We have come up with a resilient fund which we are giving to our members.
Sisabumba isikhwama esibizwa ngelokuthi Resilient Fund okuyimali esiyitholisa amalunga ethu emaphandleni lemadolobheni ukuze baqhube inhlelo ezingabasiza ukulondoloza imuli zabo kanye lokuthi bathole ukudla. Sesisungule njalo uhlelo lokubakhuthaza ukuba basebenzisane bendawonye njengoba ekuqaleni yilo lalo ubezenzela okwakhe ekubiyeni komkhuhlane we-COVID-19.
Because now, because of COVID-19, people are sort of fragmented.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko izolo kusihlwa oveze ukuba liyakhuphuka inani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe.
Goal of our response is to minimize the impact of COVID-19 with a focus on morbidity and mortality. If we successfully
injongo yethu ikwehlisa udubo olulethwe yiCOVID-19 sehlise lamathuba okusabalala kwawo lomkhuhlane. Lenani labahlaselwa lokubulawa yilo umkhuhlane lalo lehle. Singanelisa ukulungisisa udubo olulethwe yilo umkhuhlane ehlangothini ezehlukeneyo zomnotho nxa singaphumelela ukwehlisa ukusabalala kwegciwane lakhona.
The many economic challenges and impacts that this disease is caused.
Banengi abantu abathi ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 sokuphazamise indlela abaphila ngayo. Abanye bathi kunzima lokuzivikela kumkhuhlane lo ngenxa yendlala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kusenjalo kulabantu abathi abasoze bakholise lonyaka ngekhefu lekhisimusi ngenxa yokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kanye lokuswelakala kwemali. Ubathabile Masuku uzedulela lolu daba.
Omunye wabakhala ngokuswela imali langomkhuhlane we-COVID-19 ngesikhathi sekhefu leli unkosikazi Siphilile Ndlovu.
I-Christmas lonyaka kayikho, mina vele kangiyiboni. Akula malungiselelo engiwenzileyo kulungiselela leyo Christmas. Kanti benzathenga ngani okokudliwayo kwangikhona imali yakhona ingekho. Nanko mina ngiyisivu 70, imali engiyiholileyo vele kayeneli. Next week, abantu next of next week abantwana bayavula baye esikole. Kho-ke ngilungiselela yiphi ikhisimusi ke mina leyo? Akula kudla, imali kayeneli, vele ikuzihlalela nje kuyafana nje lensuku zonke sesipheliswa sedembida, hhayi akula nkinga.
Unkosikazi Nomsa Ndlovu isakhamuzi seNkulumane kobulawayo. Uthi lonyaka kunzima ukwedlula umnyaka ophelileyo.
Lonyaka kunzima nxa sikhangela la kumnyaka ophelileyo. Abantu babesenelisa ukuthi bavakatshe njalo imicimbi yayisenziwa. Okwakhathesi kunzima ngoba akula muntu ovakatshela omunye loba isifiso sikhona. Kodwa esikufisayo ukuthi abantu balandele imithetho ngoba kungayisikho kweZimbabwe kuphela okwenzakalayo. Amanye amakhisimusi ayeza, maybe kuzaba ngcono.
Omunye njalo obambe owangaphansi ngubheka inkosi Ncube.
Koza abaningi bebengasebenzi lockdown le ngenxa ye-corona ivalele zonke izinto kwangabe mnandi lasetown nje abantu nakho abakho with that mood yokuthi lonyanga ikhisimusi nje ngani ngenye inyanga nje akukakhanya ukuthi ikhisimusi ngenye inyanga nje ngani ngoJuni. Kahle kahle ma ukuthi ngukhanyele labafowethu abavele goli ababuyanga bonke abanye ababuyanga ngenxa yemsebenzi ukuthi bebengasebenzi ngenxa yabo lockdown bakhona. So yo alo nyaka asazi njalo.
Unkosikazi Mayebongwe Dube esinye isakhamuzi sakobulawayo laye ukhala ngesimo esibi somnotho langokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19.
Mehluko ongaba khona ngokuthi izulu liyana njengakhona khane sasikwazi kwakudala ukuthi vele izulu ikhisimusi liyana abantu babe belima. Kodwa okunye akuhlukananga ngesimo esiphakathi kwesikwaso eZimbabwe la. Wesikhathesi imali eholwa ngabantu kayithengi futhi imali ayitholakali emabhenki. I-transport ukuthi abantu bagade baye emakhaya bayejabula lemuli bayebona izihlobo labangani. Abasoze bayithole. I-transport ichajwa nge-foreign currency. Abantu bahola ibhondi lalo kalitholakali. So kunzima ukuthi abantu bavakatshele izihlobo labangani njengeminyakeni yonke.
Kulabanye abaphila ngokuthunyezelwa imali ngabahlala emazweni achiyeneyo okukhanya engani bengaba lekhefu elihle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sowusele inyanga ukuba umnumzana Joseph Biden wanqoba umongameli Donald Trump ukhetho olusanda kwenziwa ukuthi angene esikhundleni sikamongameli wakwele Melika. UTrump lokhu esithi waxhilwa kukhetho lolu libandla lamademokrats. Kodwa imithethondaba etshiyeneyo ithi akunabufakazi obuveza lokhu. Okwamanje uBiden usedinga abantu abazangena kurhulumente wakhe. Bamangele abantu kwele Melika lakwamanye amazwe ngokwenziwa nguTrump. Kodwa iningi labo bathi kusobala ukuba wanqotshwa nguBiden wathola ama-electoral votes edlula 306. Utrump watola amakhulu amabili lamachumi amathathu lambili 232. Ulabanye abakubandla lama-Republicans abafuna ukuvimba impimela yokhetho lolu udalele Congress loba nje abazi ngokwenzakalayo besithi lokhu akusuze kuncede uTrump okhanya elokhu efuna ukubusa ilizwe leMelika. Omunye wabalandela ukhetho lolu uMnumzana Raphael Mthombeni ohlala eDallas, Texas uthi uTrump uzaphuma esikhundleni ngozibandlela.
Sekuyikuraha kwebhiza nje ibhiza elifayo ngoba ibhiza elifayo liyaraha. Kwesinye isikhathi ungazondele duze lingakuraha ufe lalo ibhiza lakhona. Kodwa ke ngikubonayo ukuthi akulalutho sibili lapha asalwenza ngoba uyazama ukuthi lokhu bengike ngalalela lapha ngezu umhlangano lo abelawo eWhite House izolo. Sebengathi bayadonselana la ngaphakathi khona ngalesikolweni ukuthi into yona le ayizamayo ayizozisebenza. Kuliqiniso lokhu ukuthi akusoze kusebenze ngoba akusoze kumvimbele uBiden ukuthi angene lokho. Ngoba okukhona ukuthi kufanele ukuthi yena alandele iconstitution. Ngoba iconstitution yalaphe America ibeka khona lokho ukuthi lesi sikhathi akuso yena khathesi isikhathi sokuthi wind up dobha amagabha akhe wonke eWhite House apheka amabhegi akhe alungise aphume. Yiko ke nxa yena lokhu ehlezi khona laphana mina esengathi ngikukhangela ukuthi nizabona ukuthi uzahlala kuze kube nini. Ngoba lelo langa elika January 20 lizafika kuphela loba uyafuna loba akafuni.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala eSeattle eWashington.
Lokhu nje sokuyisikhathi sakhe sokuthi abe lokhu eqoqa imali kulabana abavumayo ukuthi asihambeni siyelwisa i-election. Ukudliwa nje udliwe, akusela mthetho ozamnceda ukuthi aphendule i-election. Sizambukela nje mhlaka 20 uzaphuma hambe emzini wakhe.
Isisekelo sombuso welizwe leMelika sikubeka sobala ukuthi kumele umongameli omutsha angene esikhundleni mhlaka 20 ngozibandlela.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz kushortwave.
Singakangeni kusigaba esilandelayo sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeBritane lithi sokulomunye umhlobo wegciwane le-COVID-19 oqhamuke endaweni okuthiwa yiKent kulelo lizwe umemetheka okwethusayo. Esethula umbiko lo, umkhokheli wakweleBritane uMnumzana Boris Johnson uthe kumele abantu balimuke ngoba umemetheka kakhulu umkhuhlane lo. Uhlangothi olubona ngezemithi kweleMelika luthi abantu sebezahlatshwa iJackson esanda kulungiswa yinkampani yeModerna. Le yiJackson yesibili ezasetshenziswa ukulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 eMelika kulandela eyinye eyenziwe yi-Pfizer. Inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi kulendlala eyethusayo elizweni le-South Sudan elakho kubulala abantu abaningi nxa bengatholanga ukudla kumaviki alandelayo. Sinesizwe ezamasiko.
Senganamasiko
senzi umandla.
Yena ubaba mkhulu.
Namhla sixoxa loMnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli senkosi uBulelani Lobhengula Khumalo. Sikhuluma ngekhefu leKhisimusi.
Ngiyabingelela abalaleli bakho. UKhisimusi yebo nasi fikile. Okokudla nezipho isimo sika 2020 bese ngesihle. Akukho nto engaphiwa abantu. Yayaxolisa inkosi ukuthi hayi izinto azikalungi kahle. ngiyakhumbuza mthembu ukuthi i-database ukuregister amagama yikho okuza kwenza ukuthi kusebenzeke ku-2021 okwamanje hayi akulazipho ezizaphiwa abantu ngesimo sika-2020 ukuthi besisibi kakhulu ukuvalelwa lokhu ngenxa ye-COVID. Ngidlule kulokho mthembu ukukhuluma ukuthi ikuxwayisa bani inkosi ekupha isizwe. Mthembu uyabona izulu limile liyani izulu liyaqhubeka liyani izulu emathebeleni. Inkosi ithi abantu abaqaphele. Baqaphele impela ngoba kulobungozi obukhona ngesikhathi sezulu amanzi izikhukhula. Abantu kwesikhathi bayangena nje emfuleni umuntu engazanga akhangelisisa kahle athathwe ngamanzi. Kakhulu laba base South Africa mthembu ngoba abantu ikhisimusi njani nje bafuna ukuyafika emakhaya. Kodwa ama passport abantu abaningi aphelwe isikhathi. Inkosi ithi abantu abahlale phansi ikhisimusi kuzadlula lokho. Kutholakale bathola ama passport bakwazi ukuhamba ngendlela. Lokhu kudabulapha lokhu kuquma emfuleni kuyingozi ngesikhathi sezulu. Inkosi ithi abantu abangafaki impilo zabo ebungozini ngenxa yokuthi nje ikhisimusi hayi abantu abahlale phansi u-2021 uyeza kuza kuyafikwa emakhaya hayi abantu bese bedabula lapha emfuleni uLimpopo kuyingozi ngalesi sikhathi sifana nalesi ingakhulu sebejika ikho ke lo lesifo sona se-corona abantu abazinakekele ziningi impilo ezisilahlekeleyo abantu ababona ukuqakatheka kwempilo zabo bangasifaki ebungozini.
Hayi-ke sungavalelisa uZulu baba Khumalo
kuloko kukhona ukuthi nje abantu nxa sebejabule bese kunathwa no inkosi ithi asiqakathekiseni impilo zethu ngalesi sikhathi sekhisimusi abantu nje isizwe kumele sikhule hayi lokho siphunguka siphungule corona siphungule la ungaziphathi kahle kwethu bese si driver siphuzile sinatha amatshwala bese singena ezingozini hayi inkosi iyacela mpela ukuthi asinakekele impilo zethu sizivikele ngoba isizwe kumele sikhule 2021 sikhangelele ukuthi izinto zizabanhle okugcina inkosi yabonga bonke abantu abasekele inhlelo zayo zokusiza isizwe ama group ama abantu nje osoma business iyabonga kakhulu inkosi ukusebenzisana kwesizwe ndawonye ukuthi imisebenze biyenza phakathi konyaka u-2020 ibe impumelelo ithi khisimusenhle esizweni sonke kungakhathalekile ukuthi bakuphi abantu qhakaza umthela phela ikhona ziphatheni kahle livikele impilo zenu sihlangane ku-2021 ngikutsho lokho ngokuthunywa inkosi ubulelani lobhengu lakamzulikazi khisimusenhle emnyaka omtsha omhle u-2021
ndaleli ithuba ukuthi mbonge ubaba uBonman Khumalo isikhulumeli senkosi ubulelani lobhengu lakhumalo akuhlanganeni singabaphilileyo ngeviki
ezayosokuyisikhathi
sokholo lwesikristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ukusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi bilani kuleli vikele edlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna sike sicabange ngendaba yekhisimusi. Ngiyakwazi ukuba ikhisimusi nxa abantu abaningi beyicabanga, siyicabanga ukuthenga izigqoko ezintsha, siyicabanga engxenye abantu benatha utshwala bekholisa, siyicabanga abantu behlangana bezikholisela. Kodwa namhlanje bengifuna sike sikhangele injongo ekhisimusi ukuthi kathi uNkulunkulu azabe ngumuntu wayekwenzelane. Uzabala kuJohane chapter ka 1 iverse ka 14 uthi yena ulizwi waba inyama wahlala phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe njengozelwe yedwa kayise egcwele umusa leqiniso. Siyananzelela ukuthi lapho ulizwi kukhulunywa ngoJesu, njalo siyabona ukuthi uNkulunkulu wakhetha ukuba inyama. Izwi likaNkulunkulu liyakhuluma kwabaseFiliphi ukuthi yena uJesu enguNkulunkulu wagqoka inyama waba ngumuntu wahlala phakathi kwethu. Into emangalisa ngaye ukuthi wakhetha ukuhlala phakathi kwabantu abampofu, wakhetha ukuba njengomuntu. Kazange ukuthatha ukulingana kwakhe loNkulunkulu, wakuphakamisa kodwa yena wazehlisa ekwazi ukuthi ulanda ukuzosiza thina abantu. Siyananzelela izinto ezimbili lapho eziphumayo, bengathi ezintathu eziqakathekileyo. Okokuqala ukuthi uNkulunkulu nxa sikhumbula ngekhisimusi kumele sikhumbule ukuthi uNkulunkulu yena uJesu eyindodana kababa njalo la enguNkulunkulu wakhetha ukuba njengathi. Lokhu kutshengisela ukuthi uNkulunkulu watshengisa uthando kakhulu, ngoba uJohn chapter 3 verse ka 16 ithi uNkulunkulu wathanda umhlaba kangaka waze wanikela indodana yakhe eyodwa. Kutsho ukuthi uNkulunkulu uthando lwakhe lo lwamfuqayo ukuthi ahlale lathi abe njengathi. Lanamhlanje uNkulunkulu lokhu ephakathi kwethu. Akula dubo lwakho ongaba lalo uJesu angazange adlule phakathi kwalo. Yena uNkulunkulu wabuya lomusa. Kungalamusa kaNkulunkulu singabe azisolutho thina. Umusa kaNkulunkulu yomenza ukuthi izono zethu nxa ezikhangele sezigezwe ligazi likaJesu kasaziboni. Umusa kaNkulunkulu ukuthi uJesu wabhadala konke okwakumele kubhadalwe nguwe lami ukuthi thina sonile phambi kaNkulunkulu. UJesu wathatha ye ukutshaywa nguNkulunkulu kwabaphezu kwakhe. UJesu wathatha imbadalo okwakumele ibe khona yabaphezu kwakhe waze walenga esiphambaneni wafa elengelani ukuthi umusa kaNkulunkulu ungene ube phakathi kwethu. Sonke ke sesikwazi ukwamukela lowo musa ngenxa yokuthi uJesu wabuya lapha emhlabeni wafa waphinda wavuka. Nxa udinga indlela eya kuNkulunkulu ikuJesu, akula elinye iqiniso elidlula khonapha. uNkulunkulu weza ukwenzela ukuthi wena uthole umusa, ukwenzela ukuthi wena uthole iqiniso, ukwenzela ukuthi wena ube kwazi ukuthi ulawe ngaso sonke isikhathi. Ngakho namhlanje into eqakathekileyo ukuthi lawe thabatha ke iqiniso lomusa lo kulabo abangamaziyo uJesu. Ufuna ukulikhuthaza namhlanje ukuthi ngalithi sikhathi sekhisimusi ube mazi uJesu, vula inhliziyo yakho angene abuse phakathi kwakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Nkulunkulu siyabonga ngegama likaJesu. Kulaba abafuna ukuzinikela kuwe, siyabathandazela ukuba ube yinkosi lomsindisi wabo. Siyathandaza ukuba ubasize ngalesi sikhathi sithokozele ikhisimusi. Uba Nkulunkulu wena Jesu uzalwe kakutsha enhliziyweni zabo. Egama likaJesu, amen.
Hlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Soku isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lali chona njani umthwakazo omuhle zimpapo omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguMike Hove. Namhla kuhlelo silomhlabeleli okwaziwa kakhulu kobulawayo uMJ Sings osanda ukukhipha ingoma entsha engaphansi okwesihloko esithi Celebration Anthem.
We will celebrate this life we have, this life we have. We have been through hell and back, but one thing for sure, tonight is the night we will celebrate this
life. Let us celebrate this life we have had. We have been through hell and back. MJ, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela okuningi ngale ngoma.
Sanibonani balaleli ekhaya. Ngiyajabula ukubalana today. Celebration anthem ingoma ekhuluma nokwamukela into ezenzakala empilweni. So ngaba into ezimbi kube into ezinhle, but yona nje ikhuluma ngokwamukela lezo zinto. Ma ungalaleli ingoma le ikhuluma ngestory ngisasemncane. Mangimncane my kids masali lomdala. So ngithi kumdala angizwisisi why umakhelwane umntana akhe nezinto lezo. Umdala athi kimi mfana kumele uzwisise ukuthi empilweni yonke into inesikhathi sayo. Nomasali abese sithi kimi empilweni funda ukuphila njengomuntu onazo zonke izinto noma ungenazo ngoba ezinye izinto usunazo kodwa awukazitholi. Iminyaka empili edlulayo after isikhathi sonesingxoxo nabo umasali abetshayishona amazwi akangitshela ona siqala ukungena ekhanda lami ukuthi yonke into inesikhatsa.
Ubusuhambe isikhathe eside ungakakhiphi ingoma entsha. Kuyini okwenza ukuthi uthathe isikhathe eside kangaka ukukhipha umculo omusha?
Buzologi ngithola kakhulu. Music sike sathi nje sike sithatha isikhathe sami sokujisa umculo wethu, but njengomuntu ohlala esestudio music ukhona sazama ukulungisa nje sokupackage kuhle. So celebration besicabanga ukuthi yazi umnyaka ngeke uphele nje singakhiphanga lutho singazwisanga abantu. Okunye ukuthi not only am I a musician but also I'm a songwriter. Isikhathe esiningi senza ama-projects esiyabe siwabhalela like amanye ama-artists, kodwa I promise you to 2021 so nika more music.
Isikhathi sesedliwe ngumangoyi gqiba ingxoxo yethu.
Thanda ukubonga lonke balaleli ngokungisupporta. Kulaba ababefuna ukulalela more music esiyenzayo bengachecka ku-YouTube, MJ Sings, iTunes, Spotify, Amazon, la your same name MJ Sings, ku Instagram ne Twitter at @IMMJSings. Say my father used to tell me that there's a time for everything in life. There's a time to rejoice in life, and there's a time to be sad in life. And my mother used to tell me, never hesitate to live your life, when it's gone to become for good. So rejoice, cause we will celebrate this life we have, this life we have. We have been through hell and back, but one thing for sure, oh, tonight is the night.
Zulukandaba, sithanda ukubonga uMJ Sings ngokungena kuhlelo Celebration Anthem ingoma yakhe entsha. Isikhathi iso sesihlwe kumangoyi silugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Kodwa lingakhohlwa izulukandaba ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa labahlabeleli abasakhulayo sililibazisa njengoba isikhathi seKhisimusi sesifikile. Olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMikeove. Tshakazo muhle zim Papo Mushe, so shagana ngolo sibili. Bye bye.
When it's gone, you'll be gone for good. So rejoice, live your life in full. Move it up, move it, and build on, move it, and so go. Move it up, move it, and build on, move it, and so go. Celebrate this life we have, this life we have. We have been through hell and back, but one thing for sure, tonight is the night. We will celebrate this life we have, this life we have. We have been.
Siyabonga kakhulu uMikeove ungathandwa kusasa. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele besilazo. Bayakhala abaphila ngokuthengisa impahla abathi bakhathazwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Abanye abantu eZimbabwe bathi kukhanya lizabaduma ikhefu leKhisimusi lonyaka. Sokusele inyanga ukuba uMnumzana Joseph Biden agcotshwe ukuba ngumongameli wakwele Melika. Loba uTrump elokhu esithi waqhilwa kukhetho lukamongameli uMnumzana Biden labanye bakhe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalisa ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.